labo ayisibo bantu benhlanganiso yethu ayisibo ma residents njalo ngabantu ayesasi labo ngo 2018 bahle bayala ukubuya emhlanganweni basihlalele ezindlini zabo njalo savela sawukhuluma emhlanganweni we province kuma minutes ethu ukuthi stakeholder ngeke waba umuntu oyebandla eliphikisayo sithi ukuthi umuntu wezano lomuntu ovela uhlangothi luka Monzora ngeke watholakala eseyi stakeholder yikuzama ukuqila izakhamizi yikuzama ukuqila isizwe seZimbabwe amalunga eCCC esithi thina yi Citizens Coalition for Change esiwaziyo ngamalunga athobekileyo alembeko alandela umthetho weparty lokho kokutshengisela ukuzama uhlambaza iparty ayisiwo mkhuba wethu esiwaziyo
kungabe kuliqiniso yini ukuthi kulokukhethana ngemihlobo lokuthi lanxa kwakufanele ukuthi umnomzana Hlabana ancintise njengoba kwakunguye owayengukansila waleso sigaba kodwa kwakufanele abantu beqale bemvume i-confirmation njalo abantu abamvumanga
i-confirmation le elithoyo sebevele bayiphambanisa ngoba i-confirmation ayisiyonto eyokuthi kubizwa abantu abancintisana le-party yethu i-confirmation kubizwa ama-stakeholders ama-residents sozananzela ukuthi kuma-residents laphana yakwanisa ukuthi kube lamasotsha kube lamatitsha kube labo-headmaster abangama-civil servants so siyabe singafuni thina ukuthi into ezinjeyana ziphume kuma-newspaper even la ku-intanethi ngoba phela abantu laphana kushouthi sebeyahluluzwa nguhulumende so bona laba abathumeze ama-video baphambanisa umthetho wepharty njalo utshengisa ukuthi into yangikhona isiyo yepharty umthetho wethu wepharty ukuthi nxa kukhitshwa izinto umbiko uphuma through the communication department ukhitshwa yimi so khonoko uhle utshengisa ukuthi into yavela yenzwa ngumpumelelo moyo yayingekho emthethweni kwakungamelanga ama-video nalana abe khona umuntu eyedwa angazake asukume athathe obhururu bakhe abe sesithi yena yiwo ama-stakeholders ngeke savuma ihlazo elinjalo ebandleni lethu i-confirmation process yinto enhle ebisungulwe ngubaba uNelson Chamisa esuke yaphamjaniswa njengabantu nalaba abathanda izikhundla kakhulu ngoba kathesi sokungcolile ibiyinto eyadimele ilethe izakhamizi ukuthi bezikhethele kuhle but kwaba labanye abayizihwaba abathanda ukuthi bebe yibo abathatha izikhundla besebethatha abangani babo bebabuthanisa bebathengela utshwala besithi kuthiwa ngama-stakeholders yikho sokwenzakale khonapha enketha wadi 26 so thina njengebandla asingeke sakuvuma khonokho ngoba i-confirmation ayisiyonto eyokuthi kubizwa abantu abancintisana le-party yethu hayi ukuthi kule tribalism la ngamanga luhlaza ngoba uHlabani lo kaso wesishoneni uHlabani ngomunye walabantu abazibiza ukuthi ngabe sisuthu njalo izinto ngenkulumo elethwa yizitha ezingafuna ukubona abantu bebambene njalo ngamanga futhi aluhlaza ukuthi abantu be inketha bayaluhlabani into eyenzakalayo ukuthi kwaba lo muntu owabuthanisa abangani bakhe wathatha ama cellphone wathatha ama video waqamba amanga ukuthi izakhamiza sifuni uhlabani